Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sihlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 12 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. Uzulu uthukuthele phezu kwenyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe amandla esola ezindlini ukuze zingaphazanyiswa ikusilela kwamagetsi osokuthwalise abantu nzima. Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweMelika lamazwe aseAfrika owe-US Africa Summit uyaqala kusasa eWashington, lapho uMongameli Joe Biden azahlangana khona labakhokheli beAfrika abagoqela umphathintambo weZimbabwe, uMnumzana Frederick Shava. Imidlalo yeFIFA Soccer World Cup Semifinals iyaqala kusasa phakathi kwamaqembu amane asesele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe uthukuthele phezu kwenyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe amandla esola ezindlini ukuze zivalekele udubo lokusilela kwamagesi elizweni osoluthwalise abantu makhaza lamankampani nzima. Iphephandaba leThe Standard libike izolo ukuthi abafakelwa amasola laba bagoqela abaphathintambo bakahulumende kanye leziphathamandla zebutho. Iphephandaba leli lithi isiphathamandla ngasinye sifakelwa isola elamandla afika ku-5 kilovolt. Lithi njalo inkampani eqhuba lumsebenzi ihlawulwa inkampani zamadola aseMelika alichumilane i-$14,000 ngandlu inye. Lanxa nje ingcwethi zisithi kumele isola ele-5 kilovolt ivize imali ephakathi kwenkulungwane ezintathu kusiya kwezinhlanu. i-$3,000 le-$5,000 kuphela. Okusilela kwamandla kagesi sokufike kuzinga elibi eZimbabwe, lapho uZulu asethola khona amagesi okwamahola amane kuphela ngelanga esikhathini esinengi. Uhulumende usanda kucunula uZulu njalo ngokupha abaphathintambo bakhe izigidi lezigidi zamadola aseMelika. Abaphathintambo bakahulumende bathole ingxenye yesigidi i-$500,000 ngamunye. Abasekeli babo bathola inkulungwane ezingamakhulu amathathu $3,000. Kwathi amalunga ephalamende wona aphiwa inkulungwane ezingamakhulu amane zamadola eMelika i-$40,000. Uhulumende uthi limali yizikwelete zokuncedisa iziphathamandla zakhe ukuthi zithenge izindlu zokuhlala. Ibandla le-TCCC lona elithi lingangena embusweni lizalulungisisa udaba lwamagetsi. Lithi inyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe lezebutho amasola ezindlini kuveza sobala ukuthi akazihluphi ngoZulu weZimbabwe makhaza. Sixoxele siphathamandla saleli butho eMelika, uMnumzana Tim Moringayi.
Siyabona vele ukuthi uhulumende kazana uPF unomona. Into ebonakalayo lapha yikuthi vele abala isifiso sokuthi abantu beZimbabwe bonke bathabe babe lentuthuko ekuthi siphumeleleni sonke. Ilizwe lethu lonke leli labuya ngendaba yempi ye-liberation umvukela i-Jim Renga. Sathi sibona abantu bevela eZambia, eMozambique, le-Angola babuya lombhobho kuphela bengela ukudla bengela mpahla bengela ndawo yokuhlala abadala bethu omama labokhulu labobhuti labosisi babaphekela babanika igqoko babanika lawo izindawo zokuhlala laphana impisi chisa kodwa sesibona ukuthi kathesi bona sebengenile phakathi kwezikhundla sebengathwa sebeyibo ababe busa njengoSmith ubandlizela abantu bengabanika ifreedom benza into abazifunayo imali yona leyo masingakhangela ngiyomuntu weZimbabwe ngama diaspora remittances lama taxes anjengama toll gate fees izimra ivat so yona le imali evela ebantwini esithi ngama taxes siyakwazi ukuthi vele uhulumende ngala industry noma i creation of employment ayenzayo into esizibonayo kathi sabakwenza kunoko ukuthi bayafakelana isola wona umuntu wonke weZimbabwe jikelele ngelama gates kutsho ukuthi bona sebe ngona ngathi asebengcono kulabantu bonke ababafakayo khonapho bona sebezingibona ngathi yibaba special
kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana labanye abezanu PF bathi akula lutho olubi lapha ngoba uhulumende unakekela nje izisebenzi zakhe
uhambisa abakwenzayo ilizwe lethu labo mangwana bekhuluma into abasikhulumayo ukuthi vela kulandaba they need to take care of their isebenzi zegovernment isebenzi zegovernment they get their money from taxpayers so into eqhakathekileyo ukuthi abantu bakithi ikwakholonywa usiphatha amandla welokhuzeni we-CCC okhulumela uPresident Chamisa uFatai Mahere khuluma ngeplan ele-CCC ukuthi amalayithi lamagetsi siza kuhambisa kanjani iplan yokufaka amasola lani le energy engasinceda ukuthi umuntu wonke jikelele ebe le electricity endlini sibona ukuthi kathesi kule 43% homesteads iZimbabwe yonke since 1980 elamalight so sikhuluma ukuthi izanu yayengela plan ayila plan and asibona ukuthi kuphumani into abayaziyo ikuba le corruption bathatha izimali zabantu singakhangela kubabo drugs gate abathatha imali ezavele overseas sibona izimali zama mine sibona izimali zegolide zama diamonds iplatinum iyangapi imali yona leyo umeli incedisa abantu beZimbabwe
umnumzana Tim Moringai ngowebandla le-CCC khonapha eMelika isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi akula lutho olubi ngokuthi uhulumende anakekele iziphathamandla zakhe ngokuzifakela amasola ezindlini amazwi yakhe agcizelelwe lilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule
ukufana nokuthi emsebenzini enjalo uyanikwa imota wenzele into ezinjalo unikwe indawo endlini yokuhlala kumbe even ama-companies amakhulu alakho ukunika abantu njalo bayakwenza khona ukuthi izisebenzi emsebenzi yane phezulu ngale ama-managers ama-directors ama-companies amakhulu bayanikwa izimota bayanikwa izindlu zokuhlala yabona zabethu ezilungiswa ama-parastatals bayakwenza khonokho bayanikwa izimota bayanikwa izindlu zokuhlala into yathi vele ikhona la izulu lokhu yale into ezahlala ikhona leyo nkomo
kodwa nxa uhulumende esefakela iziphathamandla zakhe amasola lawa babagawule kasoze akhohlwe yini ngabantu makhazi ukuthi kulo dubo lwamagesi njengoba zona iziphathamandla ziyabe sezihlezi kuhle zingacitshelwa amagesi
kathisa abantu abaningi abanye balemathi befaka wona lamagesi amasola ungakhangela izinto eziningi abantu abanye abalemali zabo bayenelisayo sebefaka amasola ngalanga kodwa-ke laphana ukhangele phela nkomo umuntu okuthiwa isisebenzi kahulumende esiphezulu kumele sithi nanawe udubo lwamagesi lenyosolukhona abe nendlela yokuthi nxa yayithi amagajeti akhe sokuthiwa sokule kubonakala ngale sokule dibulunje afonele idresa afonele ubani la ubani bathinte ayikwanisi ukukhulumisana labantu ukuthi asesendaweni enje ayikwanisi ukuthinte ukubambeka ngoba lapha khona ukonke ugethi lukhona umuntu lwana akasivumeli ukuthi yena babe lakho khonaukwane kukhona kumncedisayo ukuthi anamagethi sekhambile ekwanisi ukuthi esebenze ekwanisi ukubhala amaripoti ekwanisi ukwenza yonke into enjalo uzavuka kusosakuso kuthiwa hhayi izwele abantu bendaweni endebendebendade benalamagethi besiyakhuluma behlala kukabinet bekwanisa ukuqhuba imisebenzi abantu abanjalo
Abanye bathi udubo lwamagesi lolu luveza sobala ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba wathi engena embusweni wathembisa ukuthi udubo lwamagesi luzaphela uzalulungisisa udubo lwamanzi udubo lwezempilakahle ukusilela kwamaphilisi lokunye labonke labodokotela wathembisa ukukulungisisa konke lokho kodwa zindubo esibona zisiyaphambili lanamuhla
abantu laba batho njalo bathi Mnangagwa usehlulekile ngabantu be-opposition ngabantu abafuna ivoti bafuna ivoti ebantwini badinga ivoti asobantu abakhuluma iqiniso ngabantu abakhuluma into engayisiyo omumeni abawukhangeleyo khangelani kambe thina ilizwe lethu khangele ukuthi siyasiyasisilela kanganani ezimalini khangela lithi afuna namhlanje ukuthi udubo logesi lendayo sakanayo emhlabeni wonke jikelele asikhangele imidubo logesi oluzabamelwa yinto ye-ukraine ye-russia lungakanani olukhona kanti nxa singakhuluma ngezimbabwe siyisungile yona izimbabwe kanti ihlala ngaphi izimbabwe ayikho khona emhlabeni
umnumzana belief kawule ulilunga lezanu p f sixoxela ekobulawayo Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweMelika lamazwe aseAfrika, owe-US Africa Summit, uyaqala kusasa khonapha eWashington DC lapho uMongameli Joe Biden azahlangana khona labakhokheli be-Afrika abagoqela umphathintambo weZimbabwe uMnumzana Frederick Shava. Ushaba nguye ozamela iZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga abanxuswanga ngoba bangabanye abezanu PF abetheswa izijeziso zenotho iMelika ibethesa umlando wokwephula amalungelo kaZulu umhlangano lo uza ngenwa njalo ngabameli benhlangothi zempilo ezithiyeneyo ezigoqela inhlanganiso ezizimeleyo. Isigodlo sikaBiden sithi umhlangano lo uzaphatha indaba ezithiyeneyo ezigoqela ukuthengiselana phakathi kweMelika lezwekazi leAfrika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Okuza bekukhulunywa kuzathinta kakhulu ezomnotho ubudlelwane kwezenotho phakathi kweMelika leAfrika kuthinte ikakhulu njalo kwezokuvikelwa kwezokuthula i-peace and security kuthinte njalo izinto ezise-Afrika ama-conflicts esiwabona e-DRC lendaweni ezihlukahlukeneyo kubuye kuthinte njalo amalungelo abantu ukuhlala kwabo e-Afrika kujwayelekile ke ukuthi iMelika nxa ihlangana labantu ikhulume ngazona lezi zinto ikakhulu abavela kwamanye amazwe ngakho-ke kulindelekile ukuthi lase-Afrika kuzacelwa kuzona lezi ndawo i-trade ezokuthula i-security kunye lezamalungelo abantu lezimpi ezise-Afrika
Abakhokheli bamazwe aseAfrika siyazi ukuthi lapho lalapho abahlangana khona bakhuluma ngokuthi izijeziso ezetheswa uMnangagwa labanye bakhabezana uPF kumele zisuswe ngoba bathi zilimaza uZulu makhaza weZimbabwe singabona velu phakamisa yini lolu daba emhlanganweni lolo mongameli Biden
yebo kuzaba khona abazakhuluma ngakho abazakhuluma ngezijeziso zenotho yikho esikhala ngakho thina abanye ukuthi abangakhulumi ngezijeziso zenotho kuphela kodwa bakhulume ngalokho uhulumende weZimbabwe angakwenzi ngendlela efaneleyo, i-corruption egcwele ilizwe lonke, ukuhlukunyezwa kwabantu, ukuvinjelwa kwabantu abamamanye amaqembu aphikisayo ukuthi bakhankase bekhululekile, ukuhlukuluzwa lokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu kungalandelwa mthetho le-constitution, konke lokhu kudala indlala esiyenza ukuthi abantu beZimbabwe bagcwale umhlaba wonke jikelele. Okulimaza iZimbabwe kakhulu kasoma sanctions kodwa i-corruption ngumbuso ongamanga kahle ongahlonipha amalungelo abantu. Yikho lokho esikukhangeleyo thina njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi amazwe ase-Afrika, abaholi be-Afrika bakhulume ngakho lokho, hayi lokho okunye abasuka bekuthinta okuthinta abalutshwane.
IMelika ikhanya ikhonona ngokugxila kobudlelwano phakathi kweChina, iRussia lamazwe ase-Afrika. Singabona uBiden ekhuluma ngalolu daba yini labaholi base-Afrika laba, njalo bona singabona bempendula besithi.
Yebo, iMelika silindele ukuthi ikuphakamise khona lokho, ikhulume ngobudlelwane be-Afrika leChina leRussia njengoba kulempe Ukraine. Kodwa ngicabanga ukuthi impendulo ezaphuma yikuthi abase-Afrika bazathi bona bayilokho okuthiwa ngesiNgisi non-aligned, okuthi kabakhethi hlangothi ezimpini ezikhona emhlabeni. Lokho kakutsho ukuthi kuzayisuthisa iMelika, izaqhubeka ikhuluma ngakho isiya phambili. Kodwa ke asonto engibona ukuthi ngavimbela ubudlelwane obukhulu phakathi kwe-Afrika leMelika, ngokuba iMelika iyabudinga lo budlelwane, le-Afrika iyabudinga lo budlelwane. Ngakho ke sibona sengibona sengathi bazadinga indlela zokuthi basebenze ndawonye besiya phambili, lanxa kukhona ukuhlukana kwemibono lapha lalapha.
Umnumzana Fidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi amalunga eZANU-PF asebumbe inhlanganiso ebizwa ngokuthi Land for Economic Development, kumbe Land for ED, yona ejonge ukuhluthuna amaplazi angasetshenziswa ngokugcweleyo. Iwabele abasakhulayo bebandla elibusayo phambilini kokhetho luka-2023. I-Chronicle ithi kufe abembi begolide ababili, njalo kwesatshelwa ukuthi abanye abahlanu labo bengaba bebhubhile ngemva kokudilikelwa ngumgodi we-Success Mine obizwa njalo ngokuthi Intefa Mine ematobo eMathebeleland South ngesikhathi besemba igolide.
Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Uvuka Mthwakazi, vuka abantu bithi. Salibonani kustudio 7. Ngiyakhuluma laba kuyakhuluma, kodwa imeseji yami kayibuliswa. Okhulumayo uGodfrey Moyo kusokanila. Kuyamangaza abantu bezane PF mabe lokho beqhubeka belutha. Asilamkwaqa izibhedlela, azilamithi izibhedlela, azilama oksijini, nengubo azisekho ezibhedlela. I-MRP yesilethe izingubo ezibhedlela. Abantu baphelelwa ugetsi ekuye bona bezifakile ama-solar panel. Thina abantu esivotayo siyayihlekisa, singamametho okusula ezinyawo. Kuyazi siyadangala impela ukuthi nelezi mali ezingaka ziphuma kuba imali lezi bezincekise abantu. Kunabadala asebegugile lezigoga, bayasokola abantu bakankulunkulu ukuthi abalwela inkululeko, kodwa batholi lutho ngapha iZANU-PF lokusidla imali le-CCMTC. Bakithi vukani emaqandeni, wazani kumthwakazi, lingazihlekisi ngabantu bokuza.
Sanibonani bantu bakithi, kanjani ngezindawo ngezindawo? Azithi sigcwalise kulezi zehlulekise zeZANU-PF lesi.
Abantu mhlaba wonke manje bayazakhela izakhiwo. Mhlaba wonke abantu bazakhela clinic, everything abantu bayazenzela manje. Laba kwezana uPF ubona bafika ngokuhlakanipha kwabo ngoba bona bahlakaniphile. Sinisenza sengathi yibo abayenzeleyo nto. Izana uPF kumele sibeke kucace. Lezi izehluleki ngamasela la, ngababulali laba abalancedwe elizweni lapha. Babuya nje nge-last minute. Sebebuya bedidizela besenza bona sengathi balobuntu. Why bengacala ifoundation ibona phansi? Isakhiwo esiqale phansi. Kodwa bazofika isakhiwo sesiphelile. Bebuya befaka nje into encane insimi nje encane engelancedwe. Bejika bethi besenza sengathi bakwakhiwe yisho. Indawo yonke kumele abantu bebekwazi. Wo zonke izakhamizi ezidonate imali zizakhele izakhiwo. Izana uPF ziyixotshe ingabuye izovula leso sakhiwo. Kungasebenzi kanjalo. Laba bantu baseza ukuthi bahlakaniphe too much. Mase bejika sebesithi yibo abayenze lezo zakhiwo. Bona bengelancedo ebantwini. Abantu bayafa ezibhedlela manje. Akula midi. Imigwaqo akula mgwaqo. Ama-ambulance akula ama-ambulance. Kodwa bona balandelela lapho kwenza khona abantu. Why bengaqala okwabo bona?
Salibonani, salibonani ku Studio 7. Ngiyabingelela lonke nje basakazi lonke labalaleli be Studio 7. Mina igama lami ngu Thomas, esigabeni sakwa Makwalela, ngaphansi kwesigaba sakuNdolwane ePlumtree. Ngilobuhlungu obunye embuzwayo lapha, angazi kumbelani kuyalifikela yini. Yabona linto le eyenzakala kokugambu, ukuthi kokugambu ePlumtree, ukuthi abantu bakokugambu beze enzele iclinic yabo ngaphandle kwesandla sika government. Kodwa kodwa kugcineni kwathi kubuya igovernment engayenzanga lutho kule clinic leyo. Njalo futhi bekubuya bekhulumisiyona endaweni yabantu abakhulumisa iNdebele. Abantu bakithi abadala bakithi basala bengazwanga lutho ukuthi kanti kuthiwani lenyama badla baceda. Lokhu okusobala okokuthi thina amaNdebele siyathi nasesifanana lani lamasili. Indawo yethu iyadliwa njengamasili. Anti amasili wayehlala kumpane ezindaweni kumpane ezimbawu kumpane. Hathi nedliwa cine phushelwa ngaphi entshonalanga le. So yinto engibona ngathi ekugcineni ekugcineni izagcina iyenzakale egidi.
Ama-MPs, ama-opposition party, uma bevuma ukuyamukela le mali. So are they still opposition or they are now supporting ZANU-PF? Bayithatha njani imali abayinikezwa ngabantu abaphikisana nabo? Because angiboni impela kuyindlela e-right. Ngezinye indlela sebencindezela abantu. Bona bazogeda imigodi emizini yabo, bafaka amasola emizini yabo. Isizwe sonke sihlupheke. Singenamanzi, singenagesi, kodwa bona besidla. Bangabuye babe ngama-opposition impela a-strong, a-opposana no-government ophethe manje. Ishi bona sebe-happy emzini yabo nabantwana babo. Le nto ayisebenzi le. Badlala ngabantu. Ishi bengasafuni ku-oppose iZANU, ababuyele kuZANU-PF, bayejoin iZANU-PF. Babe ngama-MPs eZANU-PF. Ngikhuluma ngayo i-MTCT ne-TCC. Ishi bengasengama-opposition party, ababuyele kuZANU-PF, bayedla bonke neZANU-PF. Kubonakala ukuthi bafikwa iZANU-PF. Because le nto abayenzayo vele ayikho right.
Salibonani balandeli bakaStudio 7, lani bafakazi. Ngigumede enkaya lokhulumayo. Ngithi nami ngiyemphawuli umbuso weZANU sesizawubona. IZANU libandla elinamanga kakhulu. IZANU libandla elilobutshotsho obujulileyo kakhulu ngoba sikubona la. Umnankagwa yena uthe ma engayengena esihlalweni wathi 100 days izinto ezizawusenza. Akukho lokuyi-1 okwalungayo, izinto ziqhubeka zisiba bhedi kudlula umbuso kamkabe. Wazokhuluma elane ekobulawayo e-address izinduna ezi-addressa ngendaba yembhuqazo webhubhawundi ethi ufuna ukulungisisa izinto. Abantu ensiza le matoko bechawa futhi ngabalandeli beZANU ababuye esishoneni khona leyinye kugurawundi yesibili. Uyazini umbuso lo weZANU lo, akukho nto ezalunga ngombuso weZANU. Ayikho into bantu bakithi ezalunga ngombuso weZANU ngoba libande linamanga kakhulu elisebenza ngenye indlela yokuthi phambi kwabantu ukhuluma okunye, zukuzuku
ground ikhuluma kuyo. So ayidlini bandla leli angazi ngabuqili balo lamangalo ukuthi lizalungisa ini, kodwa hayi angiboni kulento engalunga phansi kombuso wezandla.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi amapolisa aseZambia athole izidumbu ezingamashumi phose amathathu 27 zabantu abanakanelwa ukuthi izizalwane zakwele-Ethiopia ebezilahlelwe endaweni elamapulazi duzane lesigodlo iLusaka. Kunakanelwa ukuthi abantu laba bebephakathi kohambo njalo babulawe kudinwa lendlala. Kulo yedwa ophephileyo. I-AP yona ithi isidumbu sesizalwane saseZambia esifele empini ephakathi kweRussia le-Ukraine sikuhlangothi lweRussia sifike kwele Zambia izolo. Umufi ngulemekani Njirenda. Yena obele miyaka yokuzalwa engamashumi amabili lantathu 23. Imidlalo ye-FIFA World Cup ingena kuhlandla lama-semifinali kusasa ngemva kokugunyulwa kwamaqembu amakhulu athi England, Brazil le-Portugal ngempela sonto. Sasa i-Argentina idlala le-Croatia kudingwa iqembu elizangena kufayinali kuthi ngolwesithathu i-France izanqikilana le-Morocco okuyilolodwa ilizwe lase-Afrika elilokhe likumncintiswano lo. Kubika uJoseph Njanji.
Sekusele amaqembu amane kumncintiswano wenguqu wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele o-World Cup 2022 oqhutshelwa kwele Qatar. Amaqembu la ngele-Argentina lona elizadlala le-Croatia kanye le-France yona ezanqikelana le-Morocco. Umqeqeshi womdlalo wenguqu osebenza labasakhulayo ubuthelethi Ngwenya uthi loba yiliphi iqembu phakathi kwamaqembu lawo alilalo ithuba elokuphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano.
I think kule 50-50 chance for everyone. Kangela Morocco defensively very solid. Kangela France yona idlala using the transition. Kangela Argentina they are a passing team. Croatia a passing team. So in terms of who goes to the final, Kangela is semifinal. It's a 50-50 chance. Kangela the first semifinal Croatia and Argentina. The styles of play are posanga na hambelane. They are trying to build from the back. Now both teams are playing from. transition. So it's a 50-50 chance, but I bet Morocco is a better chance to reach the final.
Umdlali wenguqu uphindani Ngwenya uthi ukhangelele iqembu le-Argentina ukuba kube yilo eliphakamisa inkezo.
Ngibone ngani ngathatha i-cup Argentina. Ama-reasons ami ukuthi vele i-cup le they wanted to and they survived endaweni ezikhusha. France ngiyayibona sebila, angiyiboneli impact yayizulu, but hayi game lani ibi-bias u-referee laphana. So ama-chances ayo vele ukuthi singawina laphana. Next game yayo ambone nganalo. I think okunye kuzenzo inature because kulo mntu omele ayiwine vele i-World Cup. Angulani nisi vele umele retire i-World Cup.
Omunye njalo umqeqeshi wabasakhulayo u-Anele Nyathi uthi ilizwe leZimbabwe lingabe limisiwe ukudlala lamanye amazwe kodwa kuningi elingakufunda elizweni le-Morocco.
They went back but trace ama footsteps are what from a developmental side they are doing something over there. Women's football, they are doing something there. Kathesi they have a target for 2024 which we need so and so a number of women playing football. We need so and so a number of young boys below the ages of 10, below the ages of 11, below the ages of 12. So which means Gucci, the moment we ascend, we still have what you call progression. And with those as we can retrace which I love and lava suede. So I think what we need to do as a nation, development is the way to go. Why am I saying this? If we can channel back our resources okwakuqala ku development, right? We then fix these administration issues eslawa asenza sinjani sibhane as a nation. I think izifa and SRC they can reach a consensus.
Imidlalo yesigaba se-semifinal iyaqala ngolwesibili mhlazili 13 lapho iqembu le-Argentina elizadibana khona le-Croatia, ukuthi ngolwesithathu iqembu le-France lizanqikelana le-Morocco. Amaqembu azanqoba kusigaba se-semifinal azadibana ku-final ngensonto mhlazili 12. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Yaloba kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngasikhathi sinye ngo-6:30 olivalelisayo ngontungamilinkomo gomba lume lakavuna mai nembeleko.